Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethula ezakwenza kobulawayo ngaphansi kohlelo lwe-biometric voter registration oluqalise izolo kwezinye indawo zelizwe. Izizalwane zeZimbabwe zitshengisela phandle kwesigodlo seZimbabwe eBhilitane zikhonona ngokudlwengulwa kwabantwana lobudlwangudlwangu kulelo lizwe. UZulu lokhu ekhala ngohambo lukamongameli Robert Mugabe okhangelelwe ukuthi uzabe hamba labantu abaningi emhlanganeni we-United Nations General Assembly. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla silinika ithuba lokubingelela isihlobo labangani. Sicela inombolo zalabo abafuna ukungena kuhlelo ngo-4 p.m. eZimbabwe. Sizalethelela ezemidlalo lohlelo lwe-Woza Woza Friday lapho esilostango lonongoma. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngohlelo lwe-biometric voter registration olusungule izolo eHarare. UZulu kumele abhalise kutsha kugwalo lokuvota ukwenzela ukuthi avote ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.